Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ngendlela abangaphumelela ngayo ngalesi isikhathi izulu lisina kuhle kwizigaba eziningi zelizwe.
Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival bathi sebelungiselela okwalonyaka, njalo lowo oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele.
Umama uThembiso yoni sazothi owaseyenkayi sawuthi ubaba uHadeli yibo abasincedisayo nabo abasenkayi esabaaphushayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholi.
Kwezemidlalo lamuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu namaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Izulu lilokhe liqhubeka lisina endaweni eziningi zelizwe, njalo ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uxwayisa abalimi ngabangakwenza ukuthi baphumelele.
Ye, kunjani sithala abalaleli bakho? Ye, hayi siphezukwa lizulu kusukisela ngekhisimusi belikhanya ngani leyana sibilokuzwayo. Kodwa asikafiki ezingeni lokuthi izulu eselinile izulu elingasijabulisa, ngoba okokuqala liphuzile, kaliqalanga ngesikhathi esijayele ukuthi liqalise ngayo. Okwesibili, nxa sithi siyananzelela abantu abaningi bebengakatholi ithuba lokuthi baphume baye emasimini. Kodwa nxa sithi siyananzelela ikakhulu laba balezifuyo lincede kakhulu, ngoba abantu bese bethwele nzima ngokuthenga utshani obokuncedisa inkomo. Lakathesi nje inengi lazo lifike nje sokungani sekuseliphuzile, izifuyo zilahlekile kakhulu. Kodwa silethemba njengokutsho kwezanusi zezulu ukuthi lizaba khona izulu phose kuze kuyefika inyanga kaMarch. Kungaba njalo indlala ingaba nganeno, kodwa oqhakathekileyo ukuthi kungabi lezulu kuphela kodwa kube lezulu eleneleyo ukukhulisa izilimo, lokuthi izifuyo zithole utshani, zithole njalo lamanzi, amadamu agcwale, amachiba agcwale, lemfula igeleze. So silethemba lokuthi kuzaba lobungcono obuthile.
Yisiphi isixwayiso ongasinika abalimi esokuthi bathole isivuno esithexaxa, ngoba abanengi babhekane lemgoqo eminingi efana lokuswelakala kwenhlanyelo, abanye bathi kule mhogoyi, abanye bathole okunye okubancedisayo ukuthi belimise?
Isixwayiso sami ngathi sikabili. Kulabo abaselesifiso sokuthi baphume balime izilimo, ngiyaxwayisa ukuthi nxa besenelisa kungangcono behlanyele izilimo lezi ezingakhulelwa yikoma. Lapha sikhuluma ngabonyawuthi, lamabele, ophoko, into ezifana nalezo, lokuthi njalo befake amajodo, amakhomane, lezinye izinto nje ezikhula masinyane, labondumba abazakhula masinyane bezale, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lingacina lilincane ngoba kwaziwa at least bebe lesivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi laba abasafisa ukuhlanyela umumbu kabakhethe inhlanyelo abazazisebenzisa, ngoba inhlanyelo kazifani. kulenhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, kulenhlanyelo eziphuza ukuvuthwa, belenhlanyelo ezivuthwa nje ngalokho esithi isikhathi singaphakathi laphakathi. Kuqakathekile ukuthi abantu siya ngendawo abakiyo. Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla nxa bethenga kweyinye yamakampani engiyaziyo. Kodwa la nxa besiyathenga lapha kuthengiswa khona izincedisi zokulima kabacele inhlanyelo evuthwa masinya. Bese ngisithi mina okunye njalo okuqakathekileyo, abantu kabazame imizamo yonke yokuthi bengalahlekelwa yubumanzi. Ngesikhiwa siyasithi thina i-moisture retention. And indlela enhle yokuthi kungome masinye masimini ukuthi amasimu abe esendlelwe endlelwe into esifana labo khabe labo jodo kuzancetsa kakhulu ukuthi umumbu la uthola ithuba lokuthi uphakame. Nxa bezahlanyela into ezifana labo ndumba ziyancedisa ngoba ziyavundisa futhi umhlabathi zona. So asilimeni ngokuhlakanipha, silimeni ngolwazi, kuzasinceda kakhulu. Kubalimi laba abagcina izifuyo, ngiyaxwayisa njalo ukuthi benanzelele izifuyo zabo. Kulenkomo esingathi nje hayi zisurvive kancane ukuthi zingacubi lonyaka. Inkomo ezifana lalezo nxa sezithola utshani zangani ziyanona. Isixwayiso sami ukuthi kazithengiswe. Abalimi bezama ukudinga izifuyo ezingani sesezincinyane ezizenelisa ukuthi zimelane lokoma esingagcina sisiba lakho. Ngiyabonga.
Lowo nguMandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni leStudio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini osebenza lenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Youth Foundation ngodaba lokwanda kwamacala adalwa eZimbabwe kumbe obugebengu obukhona elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. IZimbabwe isingesikhombisa ekhokhelayo emazweni eAfrika, njalo iphakathi kwamazwe angamachumi amabili lamahlanu alobugebenga lo okudalwa kwamacala amanenye.
Okungabangela ukuthi abantu begcwala emazweni benze icrime ukuthi kuswelakala kwemisebenzi, indlala, abanye abantu sebaphusha ukuthi yenze leyo nto. Obungathi uyakubhekisisa kudala le kwakungekho lokho ukuthi crime kube nekubanjwa inkunzi kusenzakalani nani nani. Manje nje sokukhona ngoba abantu isimo siyabaphoqa, akuna msebenzi, ukudla yabona nje ukuthi sokunzima, abantu sebedonsa nzima, sebesenza noma yini. Mawuthi ukubhekisisa kungagcina kudlulela kudlula lapho. Kumanje i-youth ine challenge eningi kakhulu ukuthi sometimes sithathela izinto phezulu. Sibona izinto ezenzakalayo kwezinye indawo sebezenza ngokubhekisisa lokho. So vele ingcindezi sikhona kakhulu. Uma ulambeka esiswini vele umuntu usuka ebele ingcindezi. Sesenza noma yini ukuthi akwazi ukuphila.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, kutsho ukuthi yibo abanengi abadala ke amacala la. Ubona sengathi udaba lolu aphathwa njani sweke ama ukudala kwamacala elizweni?
Intsha iyo enengi kodwa incindezo esuke isiwe khona, intsha yamanje asalawuleki, ayisakontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane, ama-project, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku-crime, robbery noma kuyikuphi. ugoqela intsha nje bezilongo bethole sasenzima kunzima mbonana ngevele into lesikhona kusakhupho kodwa bengathola imisebenzi bese come to emsebenzini khona lokho abakufisayo ukuthi bayakwenza imisebenzi bebe busy. Hayi mbonani kungaba ngcono kungathi ukwehla kancane
njengenkokheli yabatsha ikhona na imizamo elingathi liyayenza ukwenzela ukuthi liphathise abatsha ukuthi bengangene kudaleni kwamacala ukuthatha izidakamizwa ukutshontsha ubugebengi obujeneyo ikhona na imiliyenza
yebo siyabahambela siyabafundisa sikhulumisane nabo ukuthi sizwe ukuthi inkinga yini imbangela yini kodwa bame kulizwi linye indlala esiswini imsebenzi yasilela that's why abanye beziphoqa uthola umuntu sesidla ama drugs uthola umuntu sesenzana ngale kodwa hayi siyazama njenge youth ukuthi sizame ukubamba from ubugebenga noma yini kodwa asinethemba kuzatshintsha makuvuma ngoba yabona nge generation kukhona okuvelayo manje ayilawuleki intsha kodwa siyakubona ichallenge khona kusasele ngcindezi kodwa siyazama singabe yothi sokuthi kulungi mina benginesifiso sokuthi ngihlangane namanye ama organization abhekane ne youth sithi uyihambela i youth sport nje ngelizwe lethu laseZimbabwe sihambele youth by youth yonke indawo yonke i province singabandlululi ukuthi le youth yasendaweni nje le youth yasendaweni nje kodwa isifiso sami ukuthi sport nje sihambe sizwe isikhalazo sihamba namanye ama organization abhekane ne youth
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Prosper Ndini okunhlanganiso ye Progressive Zimbabwe Youth Foundation ngo ukudalwa kwamacala eZimbabwe asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngudaba kancube
ngesizwe ezamasiko
sigcina amasiko
Yes, salomukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Nehlehla namhlanje ke lomnumzana wabalanda mate lapha ngikhuluma ke ngonkululeko kwabalanda mate kwengcwethi kwezamasiko esintu. Kwabalanda siyawamukela kuhlelo baba.
Dube lingabe litshona njani ngibingelele abalaleli ngisithi Happy New Year. Umnyaka ka-2025 I hope ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongene kahle eminyakeni
omusha. Ya, lathi sibona ngazani kungabe kunjalo. Ya, kusitheke gobala ndawo kudala abafana kule ndlela ababelungiswa ngayo ukuthi bagcina besiwa ngamadoda. Khona ngazani kathesi sokolo kuyokethisa ukuthize. Baye vele bekhangelwa mbani umuntu esakhula azebe umuntu okukhulile.
Yebo, uzakhumbula Mthembo endulo bekule le ndawo. Bekulechiva ume mhlawumbe ngithi idale labafana lapha bebehlala khona bebelusa ekuluseni lapho yikho lapho abafana bebephekwa khona mabe kuyantambama bavalela inkomo kuyakwejiswa kulabo bhuti abadala ababe beyibo abakhulisa labo bafana babaqalisela kuphi egangeni enkomeni so bebafundisa ngokuthi ma uyindoda ufanele uziphathe kanjani kanti ke lamakhehla ayekhona wawungasoze uthole umntwana ongumfana uthole ukuthi usekhitshini ngapho mama ababhizi bakhwezela impika konke ngale labafana bahleli hhayi babelixhiba labo lapho ababekwejisa khona bexoxa befundisana bekhulisana beseluleka kungasikho lokhu sokusenzeka njengamanje
ye kwalahleka ngaphi ukuze kuphele dudu kukhanya kuseko phela kobalanda konke lokhu kuhamba njani
Mthembo kakusekho ngicabanga ukuthi kuguquka kwesimo njengoba ubona wonke umuntu manje secabanga ukuthi kasena sikhathi aqala abadala bethu bebenesikhathi labantwana yikubona abafana bebekwanisa ukuthi umuntu ekwazi ukuthi maze sithi sesiyathatha umfazi uyabe esezibona sephekekile sesiya kubo 38 years kodwa manje uzathola 23 semithisile akafundiswanga ngoba abazali vele abasahlali labantwababo isikhathi esiningi sokuyindaba naleyo yokuthi egoli kancane kancane umuntu sesegoli umntwana uzelwe kule 2 years sokuthunyezelwa ugogo ekhaya ugogo laye kakwanisi sekhulile amadolo sesala so abantwana yikho lapho kugcina sokulahleka khona kuze kufike esimeni manje sokuthi sebesidla izidakamizwa bebancane
kuvuselelwa njani kwabalanda kusitele sibili ngokugcweleyo ubona zani kungenziwani ukuthi kuvuselelwe khonoko
Mthembu kulula lokho ke njengamanje ngoba siyabona izinduna seziqalile ngiyazibona zikhuthele odakamela abaqalile manje bayenza imicimbi yesintu mawuyabheka le Plumtree obaba uyinduna uGambu uChief Fuyana kanjalo sukusela lapho istructure sakhona mawusikhangela sokunamabutho ngaphansi mawukhangela kunamabutho kunebutho lenkwali kunebutho laphayana eliholwa ngomshengu omadabudabu so khona phana sesiqalile istructure sakhona sokuzama ukuthi sizame ukuthi siba sibefundiswe abafana kanti ke manje inkinga kusuke kube nzima ukuthi lama rights asengenelele kakhulu so abazali mabebona la namabutho ethatha laba abafana babebona ngathi ababahlukumeza kanti ke kufanele bekhumbule bona abazali ukuthi endulo bona bakhuliswa kanjani bengalandeli lento esifike yafika manje yesimanje manje ukuthi umntwana sekwazi ukuthi ahlale egqoke ikepesi ekhaya noma umuntu esithi ekuhle sokuvuma yena sasingakwazi lokuthi nendulo lokuthi kuthiwa uba bekhona wena uyavuma abafana kufanele befundiswe into ezifana le sathubi sathiyane ukupheka isithiyane kabakwazi lokhu abafana into ezazisiza kakhulu abafana abancane ngiyabonga kakhulu
yele incwadi kwezamasiko esintu umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe njalo ungumlondi wembali zesintu ake okwalamhlazi malapha kuhlelo lethu lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke belilami umthembo sithembayo uGibbs Dube siyabonga kakhulu
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani, salibonani, salibonani zihlobo zami zihlangana emoyeni wokuqala lomnyaka ka-2025. Sibonga njalo sidumisa ukuphela ubani uNkulunkulu lomsa, uNkulunkulu olothando lokusigcina kuze ube lapha. Kuba lithamsanqa elihleke lilo ngoba siyazi baningi ababezimisele ukubana bangene kuwomnyaka ka-2025 kodwa kwehlula ngezizathu bezijiyeneyo thina esithi siphilile asimbongeni uJehova udumo lonke luye kuye. Namhlanje-ke sihlangana ukuvuselela umoya ngokukhangela ukuthi njengoba umnyaka uqala nje oka-2025 yilo lalowo kukhona azimisele khona afisa ukuthi ngabe uzakwenza mbe kwenzakale empilweni ethinta yena labanye bakhe. Sizakhangela-ke namhlanje ukuthi kadikini nxa siwuqala lowo mnyaka sisenza lezinqumo zomnyaka lo esesikuwo kuyini esingaqala ngakho. Siqale-ke ngokubala ilizwi lenkosi encwadini yokuloba kukaMathewu, Mathewu isahluko sesithupha indima yamashumi amathathu nantathu, Matthew 6:33 kufundeka kanje: kodwa afunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Njengoba ngitshilo nje ekuqaleni lapho ukuthi ziningi izinto ezishushwa ngabantu, lami ngilazo engizifisayo, lawe ulazo, imindeni, amankampani amakhulu, uhulumende, ingabe ngubani lo lalowo kukhona afisa ukuthi kwenzakale. Nxa siqalisa emndenini bakhona abazali abafisa ukubana impilo zabo labantu ababo zibe ngcono, abantwana babalalele kuhambe kahle, labantwana labo bayafisa abanye, yebo hayi bonke ukwenzela abazali babo izinto ezinhle eziyatshengisela ukubana ngabantwana kuzwa. Yebo kambe-ke lapha nxa sikhuluma ngezifiso lezinqumo sitsho abantu abakhangelele impilo ithi ibe ngcono. Bangaba khona abanye abakhangela bengabi le ndaba ukuthi kwenzakalani, hhayi labo-ke labo bazazibonela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuqathe ongana. Kodwa-ke ilizwi lithi abantu bengakakwenzi konke khona lokhu, bengakathi baqale kube bakhangele ukugcwaliseka kwezinqumo lezifiso zabo, ngabaqale bafune umbuso kaNkulunkulu
kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Phela uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu uthando, uNkulunkulu impilo, uNkulunkulu yikho konke. Unguye okumele ukuthi ngabe kukho konke lokho okunye sikudingayo. UNkulunkulu abe ngokuqala. Sithi nxa sesikuye uNkulunkulu ke sesimbeke waba ngokuqala ubana emzini yethu, uNkulunkulu ahlale khona, kunciphe ingxabano lokungaziphathi kwabantwana labazali lezihlobo labangane. UNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu olungileyo, uNkulunkulu omangalisayo, nxa ekhona emagumeni ethu impilo iyakuba ngcono. Ngikhuluma kunjenje, bakhona emndenini abangakhulumisaniyo, bakhona abakhumbana ubuthakathi, bakhona abanye uzubone umuntu ethi le mngcwabeni wakhona kangiyi. Konke lokhu kubangelwa ukuthi impilo kulowo mndeni, kulowo muzi, uNkulunkulu kakho, uNkulunkulu kudala bakhohlwa ngaye. UNkulunkulu kasuka emntwini, umuntu uyosuka uNkulunkulu. Sengathi imindeni ingakwazi ukuthi kuqala bengakathini besenzani ekuqaleni kuka-2025, kabafune uNkulunkulu lokulunga kwakhe. Asikhulekeni. Baba Thixo emagumeni emzini yethu nemsebenzini yethu kasifune wena kuqala. Kuze konke sikufisayo kwenzeke. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Intathelisa indaba yethu yezemidlalo Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMandla wazalelwa eWange wahlala eVictoria Falls wazoqala izifundo zakhe koBulawayo.
Ngihlala koBulawayo from 1998 ngangena esikolo eMahlabezulu eChabalala ngo-1982 ngaze ngaphuma ngo-1988 ngasensiya ehlathi secondary ngo-1989 ngaze ngaphuma ngo-1992.
Umpofu wahawukelwa ngamaqembu enguqu wamakhulu wagcinisiwa koBulawayo esiyadlala inguqu eKhwekhwe.
Ngasensiya eZisco Steel ngo-1993 iku-Premier League ipromotiwe ngo-1992 ngide 19 years. Ngaze ngafika ku-1998 ngidlala kuZisco Steel. Ngo-99 ngabuya ngathengwa yiRed Stars eyayisiku-Premier League. Ngasebenza kuRed Stars ngadlala ngaze ngagcina ngo-2004. Ngo-2005 ngase ngisekela ukudlala ngase ngena ku coaching.
Esadlala ucoach Mandla wafundela ukuqeqesha ezenguqu.
2005 ngayenza level 1 ngaqhubeka ngokwenza ama-badges ami ngo 2009-2010 lokho engiqeqesha nje khonapho ku restart sacina 2011 lokho engisenza ama-badges ami u CAF C lo CAF B wami ngo 2010-2011 ngikhotsha kuChicken Inn Centre ngu-Adam Ndlovu. Ngasebenza laye ngo-2012 kwathi kuswelekala kwakhe ngatake over ngo-2013 ngaba ngu-head coach kuChicken Inn.
Ngendlela eqeqesha ngayo uMpofu wacelwa ukuthi asebenze leqembu lesizwe elama-Warriors kunye leqembu le-Highlanders.
Kuma-national teams ami ngasebenza from 2012 until 2022 ngaba le 12 years ngisezifa ngumanda 20 ngumanda 23 ngisiya ku-senior team ngaze ngicina sengihambe ngo-2021 ku-AFCON eCameroon ngu-assistant coach kuNomen. Ngo-2017 ngakuBulawayo City iku-Premier League ngase survive relegation. Ngaku-2018 uMatinda wabuya kwaLenders wahambisa ngasebenza la kwaLenders ngu-assistant coach ngo-2018-2019. 2020 wabuyela uMatinde eBotswana ngasala ngiqeqetsha nje kwangena iCovid.
Usebenzile uMandla kwezenguqu wagcina ethathwa ngamaqembu alomdlalo weBotswana lapho asebenze kwesikhathi eside.
Hayi eBotswana ngakhotha intimu kuthiwa yiMasitauka eyipromothiwe khona ngale ilabafana abancane. Ngasuka 23-24 ngawa eSuwa ngakhontiya ngo-23-24 season. 24-25 season ngilabo sehlukana kathesi nje ngo-December mhla ka-5 sehlukana saphatha ways leSuwa. Okwamanje ngikhona lapha kobulawayo melele ama-opportunities abuyayo.
Umpofu kwamanje kalaqemba liqeqeshayo ngemva kokwehlukana lelakhe leBotswana ekupheleni nomnyaka odlulileyo. Ngimele 7 ikamana mweza Jesus Banda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival lapho bekuthe gwaqa abaculi abalingisi imbongi labasinayo bathi sebelungiselela owalonyaka umbuthano njalo babonga bonke ababaphathisileyo ukuthi oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele. Umcimbi lo oqhutshwe egonye Nkayi Center Nyaje Gwelutshena Mateme Khomayanga lempumelelo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival uPrecious Ndlovu owazakala ngelithi Precious Diana Ndlovu wezomculo.
Kampani yokuqala ezokuqala engithanda ukukhuluma ngayo mina abethala abaprovider kakhulu nge-transport. Sasingela ngitsho vele imali yokuthi sikhave i-transport ezositshova for 7 days. Kodwa i-regional funerals yalizinikela kukho konke yaprovida nge-transport. Asizange sithele ngithi ifuel yiyo yayibona konke, yayisinikeza izinto lokudla ne-accommodation. Ngithanda ukubonga kakhulu ku-regional bese ukuthi kumaphalamende kwanisukuthi si-approach-e u-MP wase-Nkayi North, uMama Thembiso Nyoni, sazothi owase-Nkayi South, uBaba uHadebe, yibo abasincedisayo ngalokho abasincedisa ngakho. Leso sithi abanye nabo abase-Nkayi esaba-approach-ayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholile.
Kuyini elikukhangeleleyo kumcimbi weNkayi Festival ngomnyaka ozayo?
Amalungiselelo aseqalile ngoba asiningi masiceda omunye umcimbi kuqala phansi selela i-December ngoba sawubona kufanele kuba lula ukuthi silungiselele iminyaka eqala. Sikhangelele ukuthi umcimbi walonyaka ube sezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sibathi khona isilungi-learn from mistakes. So sinanzelela ama-mistakes amanye amaningi esike esikwenzileyo ayenza ukuthi singani siyaflopha kancane kodwa sesikwazi ukuthi sikhorektha lapha nalapha ukuze izinto zihambe kahle. So sikhangelele ukuba sezingeni elikhulu kakhulu nesiye kakhulu. Kakhulu akuzange kube nodlame, kwakunenjabule, sijabula sikhalana sasinde ngefemili nje siphila njengefemili ezabaculi. In terms of inzuzo asizuzanga kahle kodwa sinanzelela ukuthi sisaqathula ngokuhamba ngesikhathi kuzavela ngoba imicimbi yethu besiyivala ukuthi abantu bangenethisi ngokuzimali kodwa sinanzelela ukuthi izibukelisina kakhulu ukuze sigcine kufika abantu abakade bangaibakade sibakhalele ukuthi basi.
Lowo nguPrecious Ndlovu umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival owazakala ngelithi Precious Diana Indlovukazi wezomculo. Asizweni umculo womunye wabaqoqi balomcimbi uBhekusizi Fuzani yena ohlabela le Maduma Express. Umculo kaBhekusizi Fuzani ehamba leqembu leMaduma Express behaya umcimbi weNkayi Festival. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.